kuyamangalisa ngoba umbuzo uba yikuthi kade abantu uma begada indiza icala linga kodwa akusiyonto entsha yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe abantu babe babopha nje mahlayana so singathi ingwe kayikatshintshi amabala.
Uhulumende uthi ababotshwayo laba ngabantu abazama ukuphehla udlakela. Ungathini ngalokho?
Ubona ngazathi njengohulumende ohlala esethuka ukuphehla udlakela elizweni. Ilizwe leli abantu abaphehla udlakela ngabangafuni ukulandela iconstitution asebesithi sivote kumnyaka ophelileyo akula service delivery improvileyo sebekhuluma ngokuthi u-Emerson ngo-2030 aqhubeke busa. Abantu kathi uma besiyefolosi baphehla njani udlakela? So mbona ngazathi ngohulumende nje osesethuzwa la isithunzi sakhe ngokwehluleka ukubusa kuhle abantu ngoba kangiboni ukuthi umoda behlezi esozibheri begade indiza besiyefolosi icala asebelenzile yilithi njalo kwathi uma abantu bezaphehla udlakela ubabopha behamba kumbeni ubabopha sebesenza lelo dlakela ngoba kathesi kakula nto ebonisayo ukuthi bebephehla lolo dlakela ngaphandle kokuthi imagination yakho uhulumende nje kuphela.
Yebo uyathi ukuthi uhulumende lapha wesaba nje umnyama ongelampisi uhlukuluza abantu kungelabufakazi kodwa kungenzeka yini ukuthi njengokutsho kwakhe bebe bekhona mhlawumbe abalutshwana abangaba beqoqa lolo dlakela?
Uhlupho yikuthi uhulumende lowo ubaba yena lowo osesihlalweni ifu ukhumbula befuqa umgabe kulezithembiso azinikeza abantu wathi uzahlonipha ilungelo loluntu wathi abantu bazaba lelungelo lokuthi betshengiselele lapho bengasuthiseki ngoba kulilungelo labo elisesisekelweni. So kambona ukuthi uma abantu belezinsolo befuna ukuthi bexoxisane layo uhulumende wabo kulokubi okuyabe sokwenzakele ngalo kodwa nanko kasikaboni anything kodwa sibona nje abantu behlukulozwa kodwa hayi nanko abantu bafuna ukutoyitoya okulilungelo labo esisekelweni selizwe ukuthi lapho abantu besizwa befuna ukuthi bexoxisane lo hulumende ngokutoyitoya kufuze bekwenze as long as beyazisa amapholisa as long bengasoze bedilize impahla okuyikuthi so far kakukho okubonisa ukuthi abantu bafuna ukwenza khonoko. So ngibona ngazathi even abantu befuna ukuthi bedemonstrate akulanto embi ngoba isisekelo siyabanika lawo malungelo ende lo baba lo osesihlalweni ngo-2017 wangena ngedemo wathi ngoba i-expression yabantu wathi the voice of the people is the voice of God.